Ngiyajabula kakhulu ngesinqumo lesi ngoba ngini ayisikho okokuqala kwenzakala njalo kwi-Harare Port. So ngakwenzakala njalo esigaba ePort, ngiyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awayiphansi.
Amanye amakolishi wona enza njani, kawabhadalisi lawo ngedola leMelika kuphela yini?
Umnyaka odluleyo kumbe sithi iminyaka embalwa le edluleyo amakolishi lawa ebethatha iZimbabwe idola. Kodwa-ke sikhaya li-translate from late last year and early this year. Amakholeji lawa one by one lokhu ethinta amapholisa odifuna ukubuya kuwa ekuthatheni i-UFT. Yinto eqale nje iminyaka oyedluleyo usizaphela neminyaka lokuqala.
Emakolishini lapha ungathi unjani umumo? Bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona laba abaningi abehlulekileyo ukubhadala ifisi?
Abaningi sibili iyabakhama intengo le. Abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba ngisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abafuna abazali. And abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive US dollar. And balutshwane njalo abahola imali elibithi ukuthi bebhadale intengo esizibona kuma-portal wethu. So kunje so iningi sibili lethu ye. Kodwa-ke besithi njengabafundi siqale silise ukuthi beqale bengathathi i-US bethathe i-NRSS then sesisuka lapho-ke. Sesizama sifunde-ke ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yamafisi kumayunivesithi wonke nje jikelele yehle ngoba kunje so ayiphezulu kakhulu, iphezulu kakhulu.
Imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu?
Amanye amakholeji abhadalisa as high as 900 dollars, amanye akubo 600 dollars. Intengo nje isuka khonapho nje from 400 up to 900 yirenji yamakholeji amaningi. And sikhayele ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 dollars izinext inuya i-RTGS abalutshwane kakhulu, iningi 200 to 400, that is great. So uyabona ukuthi umholo womzali wonke woko inyanga yonke awukwani ukuthi ngibhadalele mina isinext. Siyingakhangeli ama-charges anjengakwa-accommodation, transport, upkeep, stationery, konke lokhu. So sibone ukuthi hayi intengo yokufunda sibili, haha iyasikhama.